umbukiso webhayisikopo lo ukhangela esingathi khona yikuxolelana lokudinga ukuthula emphefumulweni yabantu ngesikhiwo esingathi khona yi-peace and reconciliation, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi se-ground kuningi okwenzakalayo, abantu bahlukumezeka kakhulu, abanye abakaze bethole ithuba bekuthi bekhulume ngakhona okwenzakalayo. So i-festival leyi ngeyokuthi sizame ukuxoxisana nabantu sisizwa ukuthi bona kambe i-ground le yabahlukumeza njani, bazwa njani, kuyini abafuna kwenzakale. Siyabe sikhuluma njalo labantu izikhwicamfundo ezikhangelane kakhulu lento zama-genocide studies lezo, ukuthi kambe abantu abaseke bayehlelwa luhlupho olunje kuyini ongenziwa ukwenzela ukuthi khona bathole uxolo, bezizwe belaphekile emoyeni, ngoba abantu abaningi bayakhathazeka ngodaba lolo.
Uzaqhutshelwa ngaphi lumbukiso, njalo ngobani abavunyelwayo ukuza ku?
Ngenxa ye-COVID le esihluphekile, umbukiso lowo uzayenzakala ngezigaba ezithiyeneyo, amalanga athiyeneyo. So kule minye engathi amanye ama-events azayenzakala online, abantu bazabe bebukele ku-Facebook. Lowo kubalisela ke i-public lecture ka-Stuart Doran mhla ka-16 izabe ikhona online, i-public lecture ka-Jeremy Brighill owaye ku-intelligence ye-ZIPRA uzanika laye i-public lecture ekhangele kakhulu ibutho le-ZIPRA mhla ka-27 izaba i-online. Then mhla ka-30 sizalontsha into ezintathu. Mhla ka-30 sizalontsha i-Gugground documentary esiyenzileyo ngomnyaka lowo ekhangele kakhulu ukuhlukumezwa ngumengithi ukudlwengulwa kwabomama ngesikhathi se-Gugground. I-documentary le ithi The Bones Will Speak. Bese sithi njalo ngelanga lona lelo sizalontsha i-Gugground Memorial Center, okuyi-website lendawo lapho abantu abangahamba khona bethola imininingwane eminingi emayelana le-Gugground. Bazathola ama-testimonies lama-documentaries la esithona siwarekhoda. Bangafika njalo kuwebsite le abantu bebhale kumbe befake ama-message, bebhale ngezihlobo zabo ezalahlekayo ngesikhathi lesi ezabulawayo, because sifuna ukuthi at the end of the day sibe le-database futhi sibe le-idea ukuthi kahle kahle bangaki abantu ababulawayo njalo babulawela ngaphi. Sizaphinda silontshe njalo ugwalo olulotshwe izikhwicamfundo ezithiyeneyo. So umbukiso lowo wamhlaka 30, most of the events zizabe zi-online, but sizabiza nje abantu abalutshwana abazabe bekhona, but ama-public events azabe senziwa online ku-Facebook.